kukhangani abantu bebeyikhangele ukuthi izakwenzakala. Yazi ukuthi vele abantu nxa bengakhulumisani kuhle, bengasebenzisani kuhle kuze kuchithekele kithi sonke, kungagcina njani njalo. Lezi zinto uTillerson obengazo ukuthi asixoxeni silungiseni sithini, kuthi ukuthi upresident kazithakazelele.
Besibona lapho ukuthi uyabalisa umnumzana uTrump ukuthi okunye i-Iran deal kuzobuya okunye okuthize, kodwa ukuthi bebengeke bakulungisa khonokho ngoba siyakwazi uTillerson ukuthi wakwathi uTrump lihlongandlebe.
Yikho kukutsho yona indoda lo, uzwakala indaba yokuba loyal le uyayizwisisa kakhulu. So kutho ukuthi vele kwathunuka isilonda, kutho ukuthi asipholi engxevele ukuthi ekhumbula ngaye azethunukala, so kasafuni kube lokho ethunukala.
Siyabona ukuthi iWhite House ungazani umoya utshaywe unywa kumangalisayo. So ke kwenziwa kuyini ukuthi kukhanye ngazani akula kuhlaliseka khona ngale iWhite House?
Antsho umuntu nxa engumkhokheli izinto zonke ezilandelayo zilandela umkhokheli. Kutho ukuthi nxa umkhokheli yena vele izinto zakhe zingani kazihlangananga kuhle kumbe zihlangene, kuzakhanya over isikhathi ukuthi hayi kutho ukuthi umkhokheli lo unje, ngoba kutho ukuthi ngesikhiwa singathi it's revealing ukuthi umkhokheli unjani.
Pho abanye abasoze besuke begijima khona ngale eWhite House labo sebesithi akuhlaleki.
Kufanele ukuthi vele bonke angazi ukuthi abahleziyo bona bahlezi njani, ngenxa bahlezi bese ku-edge yesitulo ngoba bayakwazi ukuthi anytime bengezokuthiwa umsebenzi suphelile, njengoba kukhanyengani upresident kwezinye izinto kavikela umuntu yena directly. Abantu babona ngama-tweet kumbe bazwa nge-news ukuthi umsebenzi yabo isiphelile. So I'm sure ukuthi abantu abaningi abase-White House izinto ze-media bayazwisisa kakhulu ngoba bangezwa i-information kuqala ku-media bengakayizwa kubasa.
So kodwa vele kuwenziwa njani koloko ngoba layo ungazani ukuzwe ku-Twitter phela ngokutsho kwakho-Tillerson?
Ukhayingani ku-real life empilweni, hayi kayithandi into yokufaya abantu ebakhangela.